Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngelanga njabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 28 Mpandula 2023 ngutabo kancube endabeni zethu lamhlanje
ukuba lolwayo ukuba lembiko dilungele dilungele lomuntu ukuba athole into ayifunayo njengomnyaka lo usikhuluma ni access to information ku digital space.
IZimbabwe namuhla imanyane namazwe omhlaba ukunanza usuku lwe-International Day for Universal Access to Information kulo mhlangano oqhutshwe eHarare obukhokhelwa ngumphathintambo wezokwethulwa kwembiko. Uhlangothi lukahulumente olobana ngezomumo welizwe olwezimstat luthi ukukhuphuka kwentengo yokudla lokunye sekushiye iningi labantu lithwele nzima elizweni. Amalunga ebandla eliphikisayo elama-Republicans ePhalamende yeMelika, iHouse of Representatives, namuhla aqale uphenyo lwawo phezu kwamacala enkohlakalo athi engaba adalwa ngumongameli Joe Biden. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. IZimbabwe namuhla imanyane lamazwe omhlaba ukunanza usuku lwe-International Day for Universal Access to Information kulo mhlangano oqhutshwe eHarare obukhokhelwa ngumphathintambo ogatsha lokwethulwa kwembiko uDr. Jan van Muswere. Othe uhulumende usethuthukise ukutholakala kwembiko ngokuvumela ukuvulwa kwemisakazo eminingi eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba e-Studio 7 ikhulumele unkosazana Samantha Sanda ongumqondisi wenhlanganiso emela amalungelo abakhubazekileyo e-Signs of Hope.
Ya nxa sikhangela usuku lolu International Day of Universal Access to Information liqakathekile kakhulu ngenxa yokuthi ukuba lolwazi ukuba lembiko dilungelo dilungelo lomuntu ukuba athole into ayifunayo njengomnyaka lo usikhuluma ni access to information ku digital space njengokuthi ku internet emafonini. So at the end of the day, ngasikhangele abantu abakhubazekileyo baba lama challenges amaningi kakhulu ekubeni bethole imbiko befunde ezinye izinto njalo bebe lolwazi mayelana lezinto eziningi ezishiyetshiyeneyo.
Isekelo sombuso welizwe ku section 62 sipha abantu ilungelo lokuthola imbiko. Ubona ngani abantu bayakwazi na ukuthi balelungelo leli njalo leli lungelo liyahlonitshwa na eZimbabwe?
Abantu abaningi abakwazi ukuthi balalo ilungelo lokuba bethole imbiko. Sayenza isurvey encane siku National Disability Expo sibuza abantu kumbe bayayazi iFreedom of Information Act eyiyo ekhuluma ngokuthi uhulumende engayenza njani ukuthi umuntu wonke ebe lolwazi. Abantu abaningi abakhubazekileyo babekhuluma ngokuthi bona abakaze bezwe nge-Freedom of Information Act. Njalo saba nethuba lokuthi sisebenzise yona i-Freedom of Information Act sicela ulwazi kuma-government institutions. Bona ngokwabo labo babengakwazi abanye bakhona ukuthi kulento enjalo, kule form elifilwayo, kulani kumele kube lama-information officers asema ofisini kahulumende. So at the end of the day yathola ukuthi it's both umuntu kaZulu, the citizen or the government officers bonke abakabi lolwazi olugcweleyo.
Kuyini ongakhuthaza ukuthi kwenziwe ukuze abantu beZimbabwe bathole leli lungelo ngokugcweleyo?
So kulezinto eziningi esengiya ngazikhuluma ukuthi sidinga i-improvement kuma-services, especially our internet. Nxa singakhangela, more than half of the population ihlala emaphandleni. So with all that population, siboningani that i-digital divide kumbe ungatholakali kwama-services, our internet lani emakhaya, kusuka kube nzima. uhulumende wafaka in place ama community information centers. So kumele ukuthi uzulu ayaziswe abe lolwazi ukuthi i community information center ingapi. Ukwenzela ukuthi yena la ekwanise ukuthi ethole ulwazi at a better price. Ngenxa ukuthi uhulumende usebenzisa okuthiwa Universal Services Fund ukubana eyenza ukuthi ama community information centers lawo abe khona njalo umuntu o uzulu wonke abe lolwazi at a cheaper rate. Njalo mbona ukuthi concerning abantu abalama disabilities kumele kube lama technologies ukurejiswa kwe tax to ama organizations a importer ama assistive technologies. Lokhu kuba lula ngenxa yokuthi even lokhu bazeyileyo uzathola i-technology leyana ichiphile. Nxa singakhangela even at the moment yona umtshina owenza i-braille ngokwayo uyadura. So ukuthi yonke organization iphinde i-deliver imbiko nge-braille kusuka kube.
Lo ube ngunkosazana Samantha Svanda owenhlanganiso emela amalungelo abantu abakhubazekileyo e-Science of Hope ekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomumo welizwe olweZimbabwe National Statistics Agency Zimstat luthi ukukhuphuka kwentengo yokudla lokunye okudingakalayo ukuze abantu bephile kuhle kanye lokwehla kwesisindo sedola leZimbabwe nxa lilinganiswa lele Melika sekuchiye iningi lithwele nzima lingasakwazi ukuthi lenzeni unakekela imoli. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba namhla, umqondisi weZimstat uNkosikazi Mathiwone Saphiri uthe intengo yempahla ikhuphuke okwethusayo lonyaka nxa uqathaniswa lasikhathi sinye nyakenye.
The CPI for education had the highest month on month inflation rate of 6.0%, followed by communication at 5.8%.
Bese kuthi iCPI yezemfundo yangenyanga ikhuphuke kakhulu emazingeni okwehla kwamandla emali enyangeni ibe ku-6.0% ilandelwa ngezokuxhumana ngo-5.8%.
UNkosikazi Phiri uphinde wathi imali edingekayo ukuze umuntu oyedwa aphile kuhle okweviki isiphezulu kancane uma kuqathaniswa leyayidingeka ngenyanga edluleyo kaNcwabakazi.
The food poverty line for one person in September 2023 was 73,236 Zimbabwe dollars, up from 70,460.81 Zimbabwe dollars in August 2023.
Ukudla komuntu oyedwa ngombandula 2023 bekubiza imali engange 73,236 yamadola eZimbabwe. Kusuka kumadola ayi 70,460 ngoNcwabakazi kumnyaka ka 2023.
Okunye okuphume kulomhlangano yikuthi kulesikhexe esikhulu phakathi kwemali engene elizweni ngenyanga kaNcwabakazi ngemva kokuthengiselana lamanye amazwe ebikwa ingaphansi kwesilinganiso sokuphezu kokuhlanu ekhulwini 5.4% kule mali engenileyo kulaleyo ephumileyo eleZimbabwe lithenga impahla kwamanye amazwe. Umnumzana Efidlila Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA upha umbono wakhe ngokuvezwe ngabeZimstats.
Kuyinto eqakatheke kakhulu okufanele uhulumende ayisukumele abone ukuthi kuvinjelwa ngayiphi indlela. Yinto okungamelanga siyithathe kancane leyo.
Unobhala enhlanganisweni emela isebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthi akukho okutsha kulokho okuchiwo ngabeZimstats.
Sesibona ke amabhizimisi amancane ke akufaneleke sevalile. Izisebenzi eziningi okwamanje phakathi kwelizwe zisila ngokuzisebenza.
Omunye wabaphila ngokuzisebenza umnumzana Nkululeko Chuma uthi inengi elinjengaye liphila nzima kusimo somnotho eseZimbabwe.
Ngoba ungakhalethi unemployment rate yalapho ukuthi phezulu njani. Abantu bayadinga imisebenzi abanye ngamagraduate abalayo imisebenzi balama-degree yabo. No, lokhu kumele kukhanyelwe sibini nguhulumende.
Imizamo yokuxhumana lomphathi ntambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube yehlule ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe kanye losiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangujika. Kodwa ezinye ingcwethi kwezenotho zithi uhulumende ucatsha ngomunwe lapho esithi izinto zizinzile elizweni abantu abanengi ikakhulu emaphandleni besidla imbuya ngoluthi ekhuluma emhlanganweni womanyano wamazwe womhlaba owe United Nations General Assembly ngeviki edluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uthe eleZimbabwe lilizwe elilomnotho okhule ngamandla kuminyaka emithathu edluleyo kodwa abaphikisayo bathi umlomo awugcwalelwa ngumfula izolo abohlangothi lwe-Monetary Policy Committee eye-RBZ bangene umhlangano wokuzama ukuphuma lendlela zokwenza uzinze umnotho welizwe njalo impumela yomhlangano lo ikhangelelwe ukwaziswa uzulu lobanini ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Abogatsha lukahulumende obulubona ngokuthuthukiswa kwamafekithali lamabhizimusi olwe Industry and Commerce bahlangane labo somabhizimusi kobulawayo behluza umthetho ohlose ukuthuthukisa ezamabhizimusi kusukusela ngomnyaka ozayo kusiyafika umnyaka ka-2030. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abogatsha lukahulumende olubona ngokuthuthukiswa kwamafekithali lamabhizimusi olwe Industry and Commerce bahlangane labo somabhizimusi bobulawayo behluza umthetho ohlose ukuthuthukisa ezamabhizimusi kusukela ngomnyaka ozayo kusiyafika umnyaka ka-2030. Lolu hlelo luqhutshwa ngokusebenzelana nabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba uhlangothi olubona ngokuthuthukiswa komnotho emazweni ahlukeneyo e-United Nations Economic Commission ekhuluma emhlanganweni owenzelwe kobulawayo umqondisi wogatsha lwezamafekithali wobulawayo unkosikazi Mary Chigojo uthi umthetho okhona okwamanje usufike emaphethelweni
Today the ministry is in the process of validating the 2024 to 2030.
Uhulumende uphakathi kokusungula umthetho yokulawula amabhizimusi kusukela ngo-2024 kusiya kumnyaka ka-2030.
Obona ngezohlonzi lempahla esetshenziswa nguZulu ku-Consumer Council of Zimbabwe, umnumzana Comfort Muchekeza uthi bakhangelele umthetho olobudlelwano obuhle nabathengi labalungisa impahla.
So sikhangelele ukuthi ipolicy to incorporate icreate ubudlelwano obuhle phakathi kwa-service provider nomthengi ukuthi ukutholakala kwezinto ama-cost ezinto, i-quality ezinto should be negotiated between u-consumer no-service provider. So i-policy ibe le-base yoku-create ubudlelwano obuhle.
Abamabhizimusi amancane abangene umhlangano walamuhla bathi bakhangelele umthetho ozabatholisa imali yokukhulisa amabhizimusi. Lokhu kugcizelelwe ngumgcinisihlalo webulawayo Chambers of SMEs, umnumzana Constantine Ngwenya.
Into sikhangelele kakhulu ku-policy finance, policy lendlela ze-financing yama-SMEs so that ama-SMEs ayenelise ukwenza i-retooling ukwesikhangelelako.
Obona ngezamabhizimusi e-United Nations Economic Commission for Africa Sub-Regional Office uDokotela Oliver Maponga uthi bakubone kufanele ukuthi bancedisane leZimbabwe ukuphuma lo mthetho ozanceda ukuthuthukisa amabhizimusi.
We are working with the Zimbabwean government following their request to recalibrate and develop a new industrial policy. The current policy expire.
Inhlanganiso ye-United Nations iphakathi kohlelo lokunceda ilizwe leZimbabwe ukubumba umthetho ozancedisa ukuqhutshwa kwebhizinisi khonapha elizweni kusukela ngomhlaka ka-2024 kusiya ku-2030.
Excited that the Zimbabwean government has decided to make this process very consultative. We are currently in Bulawayo consulting with the stakeholders in Bulawayo on the draft policy.
IZimbabwe ithi isilinganiso sempahla elungiswa elizweni sikhuphukile sisuka kumachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55% ngo-2021 sisiya kumachumi ayisitshiyangalombili 80% ngo-2022 emavinkilini. Kuthi isilinganiso sempahla ethengiselwa kwamanye amazwe laso sikhuphuke sisuka kumadola ayizigidi eziphezu kwamakhulu amahlanu 324 million US dollars ngo-2021 sisiya kumadola aphezulu ngaphezu kwezigidi ezingamakhulu edlula amakhulu amathathu lengxenye 366 million ngo-2022. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ela kwezivela kwamanye amazwe, amalunga ebandla eliphikisayo elama Republicans ePhalamende yeMelika, iHouse of Representatives, namuhla aqale uphenyo lwawo phezu kwamacala enkohlakalo athi engaba adalwa ngumongameli Joe Biden aphathelane namabhizimusi endodana yakhe uHunter. Kodwa abebandla likaBiden elama Democrats bathi ama Republicans ahlukuluza nje uBiden ngezombusazwe, ngoba sekuke kwenziwa uphenyo olufanayo kwangatholakali lutho. Oke waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump, laye wake wathonisiswa ngamacala ePhalamende kodwa watholakala emsulwa ngemva kokuvikelwa ngabebandla lakhe. Ukuhlaziya udaba lukaBiden sixoxe lolwela amalungelo oluntu njalo olandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tifa Dube.
Okwenziwa ngama-Republicans babunkomo into evele ilindelwe nguZulu, ngoba kuyibo njalo abakuhlongozayo lokhu ukuthi kwenzakale. So lo mlilo abawubasayo awumangazi ngalutho, ngoba kuvele kuyinto abakade kudala belokho beyigqugquzela ukuthi ayenzakale, ngenxa yokuthi bona bafisa ukuthi umnumzana uBiden laphana uthi abe impeached ukwenzela ukuthi laye aphume esikhundleni. Ukuba impeached ngithemba ukuthi siyazi ukuthi umongameli nxa engabe impeached, ikakhulukazi umuntu ofana lo Biden, kuba khona izinto eziye eziningi asuke zimlahlekele kakhulukazi nxa sisiya empilweni yakhe after i-presidium yakhe, after esedlulise ukuba ngumongameli. Ongawukuthi uyabe ngaselalo ithuba elifanele Donald Trump ukuthi mhlawumbe abuye njalo alwise ukuthi abuye angene. Okuyinto esibona ukuthi yingakho ama-Republicans balwisa ngakho konke kusebanjele ukuthi abe impeached, benzela khona ukuthi bamzwise ubuhlungu obukhulu kakhulu, ngoba nxa kungaphumelela kungabe yinto ezamenza alimale kakhulu ikakhulukazi empilweni yakhe after politics.
UTrump yena wa-impeachwa kumbe wetheswa amacala ngabebandla likaBiden ama-Democrats. Thonisisa edale lePhalamende kodwa wavikelwa ngabebandla lakhe elama-Republicans. Kudaba lukaBiden lapha ubona kuhamba njani?
Kuyimvama lokho bamkomo ukuthi sibone kusiba lokuvikelana okunjalo, ukuthi abeqembu bavikele lo oyabe engumongameli ongumkhokheli wabo ngaleso sikhathi, ngoba sisazi ukuthi nxa kungabe kungenzeka bengamvikeli kuyabe kuzachiya umthelela omubi ozaxekela phansi iqembu labo, nxa kukuthi mhlambe kuye kwahamba kwaze kwafika ekuthenini kwenzakale njalo bengazange batshengisela ukuthi bameseka ekuthenini engatholakali elecala kulokho kuyabe kusenzakala. So asonto imangazayo njalo asonto entsha leyo, lakwenziwa izikhathi ezibuyele emuva noma singaze sibuyele sefika kubo Bush lakubo Bill Clinton. Ziningi izinto nxa singakhumbula labo Clinton, izigemegeme ezazisenzakala kubo Clinton laphana, kodwa ke kwakufika esikhathini sokuthi abalandeli bakhe babeqhubekela phambili belokho bemeseka iloba noma into beyibona ukuthi nansi isegcekeni, kodwa ke babeqhubekela belokho bemeseka, okutshengisela sobala ukuthi babetshengisa isolidarity, ukubambana kwabantu kulelo bandla lawo lezopolitiki.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo oluntu njalo ulandela ezombusazwe zeMelika. Abantu bamelele ukuzwa ukuba ibandla leCitizens Coalition for Change liza kwenzani ngokhetho oluqhutshwe kunyanga edluleyo abathi lwatshontshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa leZANU-PF. Bathi akwaziwa lokuza kwethulwa luhlangothi lweSouthern African Development Community olubona ngezomvikela lezombusazwe, olweSADC Troika Organ on Politics and Security oluhlafune izolo udaba lokhetho oluqhutshwe eZimbabwe enkundleni zokuxhumana. Umhlangano lo ubukhokhelwa ngumongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia, olobe enkundleni yokuxhumana eFacebook ukuba bahlaziye lokhetho oluqhutshwe kwamanye amazwe loluzaqhutshwa kusikhathana esilandelayo. Ibandla le-CCC lithi kumele kwenziwe ukhetho olutsha kodwa eleZANU-PF lithi selidumele edlula ngakho ke sesifikile isikhathi sokwakha ilizwe leZimbabwe ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube uxoxela unkosikazi Barbara Gwangwara okubandla le-CCC nomnumzana Kuda Munsaka ilunga leZANU-PF njalo okunhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla elibusayo unkosazana Gwangwara usungula lingxoxo
disputed election kusukuthi khona the president is illegitimate sasilenke ukuthiwa i-illegitimate crisis yiproblem esilayo iproblem yokuthi abantu bakhona bona laba abatshontshayo bazenza bona osanqondo abazenza oninamina but engikutshela khona akuna lizwe elizakwakhiwa akuna lizwe elakhiwayo but into ezakwenzekela iwutshontsha ngoba sikwazi ukuthi iZANU-PF iyatshontsha la basekeli bakhona bona laba abasekeli iZANU-PF ungababoni besekela they are benefiting. Why some supporters have learned to chicken in? I was there last chicken in another pure. So what they are going to hand? So I will allow to lose a hand of them. Our elections are disputed. Young in to even disputed. And the finances are continuing. So look at the column. Our elections are going to. In whom we are going to change our gifts. We are change. Never niggas will allow it. So if we are going to situation, whether it's our PF or Funa, we are iZANU-PF imele ikwazi ukuthi abantikazi belizwe ngabantu abavotayo lanqami nasingavotanga but ngiyakwazi ukwenzakalayo lakho ukukhuluma ngama MPs ethu ngamanga ipropaganda abazama ukuthi bayithengise because iZANU-PF isiphelelwe okweqinisweni labo
ye khonapho-ke Msaka uyeza uyawubheja umama lapha uGwangwara ukuthi hayi vele loba kuthiwani lokuthi kungakhulunywa ngokuthi kuyakhiwa ilizwe akwaneliswa lokho ngoba upresident uyi-legitimate ngaso upresident okhethwe nguZulu ukuthi kwapi
hayi okhuluma ukuthi upresident illegitimate ngubani ngiyomele simbone ngoba as far as that we are concerned an illegitimate president does not go to UN upresident wethu ube ku-UN ngoba is a legitimate president amanye ama-head of state they are busy engaging leZimbabwe nalokho behlabela ingoma bethi upresident illegitimate but ilizwe liyaphambili izwe liyaphambili leli we were developing this country before election and siqhubeka siyaphambili sidevelopa ilizwe leli lobaba umnankagwena lebabeloko besithi illegitimate bayafika again next 5 years lokho beqala besithi illegitimate illegitimate ziyekwala 45 years engene futhi olulandelayo ezanu-PF evotele lokho besithi illegitimate abanye belokho besifa beku-opposition bekhuma illegitimate upresident is not an illegitimate president is a legitimate president by virtue ukuthi ukhethwe ngoZulu oleZimbabwe imajority yeZimbabwe abahlala lapha eZimbabwe so khathesi wonke umuntu is going ahead ngempilo yakhe abantu bayasebenza bazenzela imisebenzi yabo bakontinua bayaphambili ngempilo zabo besakha ilizwe labo so akula lokho ukuthi illegitimate lokhu ngabe u-illegitimate ngabe kahambi kuma-international fora ngabe kabizwa ngoba i-illegitimate
ye mama Gwangwara
ilizwe liyaphambili bayayakha sibili bayayeza ama-investors wona la vela emazweni abathi illegitimate
ye akumphendule mama Gwangwara
why is that yanqishwa yathathelwa i-AIDS leya eyinikwa uthi yikho kuthengisa ukuthi khona amanye amazona wawakhuluma ngawo Gibbs this is 28 namhla sizaphenduka futhi sikhuluma sesikhuluma enye indaba 2008 bayenza njalo iZANU itshontshe i-election kuseselo mgari bezenza bona izanqondo kodwa wacina kuphuma indaba ye-GNU eyayaba khona ngo-2009 why kwaba le-GNU yena umgabe wayewinile so asimenini into ekhona yikuthi ilizwe liyakhala Gibbs abantu bayakhala ubusumangala ukuthi owavotela iZANU wakhona yena leyo abathi khona yawina ngobani why is it abantu bavota ngo-12 ebusuku ema-towns khona ama-ballot papers ayeprintwe emaningi on time umuntu ongahambanga esikolo can actually conclude ukuthi khona izekhi yehluleka umsebenzi because yayisebenza from an answer but they were working from an answer ukuthi i-deal melawu because babetshele ukuthi i-deal melawini ukuthi awine njani yikho lapha kokuba khona le nkinga yikho sibona-ke izinto zingahambanga kuhle and asoze zihambe kuhle and it's unfortunate ukuthi khona the majority is still going to suffer. Even those that voted for ZANU-PF, they are still going to suffer.
Bamzanga phosela ukugcina sibili ngamafitshane baba.
Udubeka sonto engayisekelisi ukubusa ilizwe. Esikukhangelayo sikhangela i-ideology eZANU-PF. I-ideology esuthisa abantu abaningi. Khathesi singakhangela umsebenzi enzwa ngubaba uMnangagwa. Uyasitshengisela ukuthi iZimbabwe kuyasuthwa. So lokhu ababefuna ukuthi bekhale ngakho besiya kuma Western countries ukuthi ebe ezesibuza. Yikho abantu beZimbabwe bathe no through the ballot. I-aid ayikhuluma yasifuni vele i-aid le ukhuluma nge-aid encitshizeke. Izeka ilandaba le 8 ama elections sephelile so asilandaba lokufuna uncedwa iAmerica ukuthi ikhathi 8 la sikho okusitshela ukuthi silegitimate ngoba sikho legitimate ilegitimacy ivela ebantwini beZimbabwe abayikhuluma through the ballot.
AmaZimbabweans avota, AmaZimbabweans avota ngobuningi, AmaZimbabweans avotela uPresident uNelson Chamisa, izalo yatshontsha uMnangagwa wazihlalisa esihlalweni sobukhosi esingaso sakhe kodwa esikwaziyo yukuthi uzatshintsha whether bayafuna kumbe kabafuni gift bazavuma kuphela ngoba ibilizwe lakho nasoze libuseke.
Lapha lizwe unkosazana Barbara Gwangwara owebandla le-CCC lomnumzana Kulamunsaka ilunga leZANU-PF njalo kwinhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlelana lebandla elibusayo. Umdlali womsebenzi wokulibazisa uZulu njalo engumlobi wemidlalo odabuka kwelemelika uHeather Masi ngomunye wabaphatheka kumcimbi walonyaka oyintwasa Arts Festival kobulawayo lapho abukisa umdlalo wakhe eBulawayo Theatre olesihloko esithi Hedi, The Life and Inventions of Hedi Lama. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umcimbi we-Intwasa Arts Festival ungene kusuku lwesithathu lamhlanje lapho umdlali waseMelika uHeather Masi obukise owakhe umdlalo. UHeather olezicoco eziningi ezigoqela ese-Outstanding Actress in a Stage Reading, Planet Connections Theatre Festivity, Festival Best Seller, United Solo Festival, Best Actress ngomnyaka ka-2017 lezinye wamela eleMelika ngomnyaka ka-2008 emcimbini we-Intwasa Arts Festival wobulawayo uchasisa awenza emcimbini lo.
I'm here at the Intwasa Arts Festival in Bulawayo, Zimbabwe at the Bulawayo Theater with my show Hedi, The Life and Inventions of Hedi Lamarr, about the inventor and actress Hedi Lamarr. She was known for being beautiful. She was famous during World War II. She also invented technology for torpedo guidance. And we use this technology now in cell phones, Wi-Fi, GPS, and Bluetooth. And we have another performance of the show on Thursday, September 28th. Yes?
New York City writer, performer, and producer ngilapha kwaBulawayo eKwintwasa Festival eBulawayo Theatre lombukiso wami ukuzotshengisa abantu bakwaBulawayo.
Umqoqo weIntwasa Arts Festival uNkululeko Nkala uthi umcimbi walonyaka ubuthanisa abantu abanengi ukwedlula nyakenye. Umcimbi walonyaka owe Intwasa Arts Festival uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Imagine It, Experience It. Uqale ngolwesibili uyaphela ngomgqibelo. Umculi otshaya amakatali kuqembu lemakomba uTrustworthy Samende abasuka eVictoria Falls uthi umcimbi weIntwasa uqakathekile.
Service performer kusasa emokomba eNtwasa Festival. INtwasa iqakathekile kakhulu. I mean, INtwasa is being the biggest festival koBulawayo. Yeah, koBulawayo. So, yeah, it's really important for China. Kakhulu ukuthi sithenge it eMathebeleland.
Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Olivalelisayo nguTabo Kancube, yisidili lale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.